isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarabona sarabonani bantu abase mthokozo omuhle. Hayi, thina ngaba sibona ukushisa kokugodola kulamalanga, kodwa kunomoya awupheli umoya lokuvumoza kanjalo. Bakithi kodwa ngithemba liphephile lapho likhona. Liphephe sibili lifaka amamaski enu ngendlela yakhona. Sanitizer ugeza izandla ngesipho isepa phela. Ngiyabonga imaliphilile imumoveni ngwenedaluka la thanda lonke dalika word 19 sivalo stripro timafie la kanangula kuna pane kwadupa kwasivalo kunochuma lapha kwadupa kona vakondlovu laphana sibangani bakhona vakongwenya njalo malaba odawu bakhona nomncube khona pha sekerekohoyo khonisela hawu siye khonale entabeni ezinkulu makomo yo yerendri uyiseyise ihama yangu hawu siyabonga inhlelo zethu bakithi sizibambele njalo liphephe kuphela izindlala kuphela indlala esibhokile bakithi ubuhlungu hhayi kosiza sibona.
Yeli njani basakazi labalaleli baka Studio 7. Hayi siyezwa uhulumende lothi ufuna ukubhadala abelungu. Kanti la lezi zinto abazithathela abantu bezaphu ngibona bayazibhadala nini? Izaphu yathathelwa izinto zayo kodwa lokho kubhadalwa abanye, waye abanye bebhadalwa abanye bengabhadalwa. Uzama ukuzincengela mnankagwa akabhadale abantu bezaphu izinto zabo, lokho bekhala ngento zabo but ugijimela ukubhadala okunye okungathi kuqakathekile. Bonke izinto zonke ziqakathekile, akabhadale abantu bezaphu, ahamba ayixolisa futhi ebantwini bemathebhelelendi.
Salubanani kustudio 7, igama lami ngikanye somoya. Ngicela ukuchaza indlela lempathike ngayo kabi ngendaba kaTom Click le ukuthi aphiwe isitende esingangaba i-2 acres. Ngibona lokhu kuyinkohlakalo ngoba thina abantukazana izitende siyazithengisela ngemali eningi edurayo o-$8,000 US dollars. Imali esingeke siyikhone leyo, thina sisebenza sihola ama-RTG GS amaranzi. Imali engawa siyikhoni kodwa umuntu uyaphiwa nje mahara. Uthe ipackage, ipackage yokwenzana umuntu esebenza. Ngethi uyasebenza akahole imali yakhe azithengele isitendi sakhe. Ngiyabonga.
Salubonani kustudio 7, Nkomazana okhulumayo. Ngithanda ukubingelela endaweni yakithi eNkayi endaweni yaseNtamo enkunzi. Entamo enkunzi yababingelela bonke isigaba sonke. Ngini banjani kwalaphana konkomazana? Ngiyaphila konkomazana linjani? Kuphuke ngiyakwasitsha ngithi linjani kwasitsha? Nguvende linjani kwala ngapho? Nomakhelwane wami lapho usasakhile udawu ngithi njani khonapho? Isigaba sonke sentamo enkunzi ngiyasibingelela. Ngiyabonga Nkomazana.
Linjani basakazi baka Studio 7, uPeter okhulumayo Robiti. Ngicizelela lokho ngiphinda ngithi lisizame sibili basakazi ukubana lisazise ngomkhathi wezulu. Yikho sikucelayo sibili ngoba isikhathi lesi siqakatheke kakhulu ukubana singalahleke ekulimeni. Siyacela sibili lisizamele uhlelwanyana kanye ngeviki ukubana lisi-update ngomkhathi wezulu. Ngijike ngiyele ngibingelele Lexon, Treasure, Nosizo, Sigoletu, Usinini, kanye noNamandezana. Ngithi livuka njani khona ngapho, liziphathe manina, liyekele ukuhamba-hamba, ngoba iCovid iyathatha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.